Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani zilukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolosini mhla ziku 18 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance lithi ukuvezwa njengamalunga axexebuke kubandla lalo esiya kubandla lezanu PF okwenziwe abomnumzana Obed Gutulo James Magore yize
China City Achi Papa Juba baza kucutha phambili.
Umongameli John Magufuli wele Tanzania usebhubhile ebulawa umkhuhlane we COVID-19. Ibandla le MDC Alliance selisole ukuxotshwa kwamanye amalunga alo edale lephalamende abalisa umsekeli webandla uMnumzana Tendai Biti kulandela isiqondiso zebandla le People's Democratic Party elihambise amagama abo edale lephalamende.
Lokho kokuxotshwa ngokubona kwami, if you nxa sikukhangele nje from a personal point of view, yebo kuyinto ebuhlungu nxa sikhangele ngendlela yokubana abantu ababesikhethile ubana sibamele yiba sebevalwe umlomo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le MDC Alliance lithi ukuvezwa kwabomnumzana Obed Gutu lo James Magore njengabantu abasebexexebuke kubandla lalo baya kuzanu PF yize. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga esigodlweni se-State House eHarare izolo. Ugudu wake waba isikhulumeli sebandla le MDC Alliance njalo waba umsekeli womkhokheli webandla le MDCT. Lokhu kwenzakala amanye njalo wamalunga ebandla le MDC Alliance umnumzana Blessing Jebundo lo nkosikazi Lillian Timvios bebuqeqebuke baya kubandla elibusayo lezanu PF kunsukwana ezisanda kwedlula. Sixoxa lomsekeli webandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe ukuthi njengebandla bathini.
China City Achi Papa Juba baza kucutha phambili, bafeza i-constitutional rights zabo ukuthi bayazikhethela amabandla abawafunayo. Kodwa sesimangala bangakhetha namhlizane uPF besebenzele abantu kangaka ne-over 20 years njalo bekhethi zanu PF ilanga selitshonile. Ababoni na ukuthi sidiguga sichesithebe dala bacholela ezulu laba abantu ngesikhiwa sithi ngama prodigal sons, political prostitutes. Lalapha abayakhona bazababona ngoba okulempondo akufihlwa.
Manje njengebandla le MDC linalithini?
Thina abe MDC Alliance siyazila njalo siyakholwa ukuthi umuntu ulelungelo lokusikhethela lapho ofuna khona. Uyazikhethela ukuthi uzakudlani, uzazikhethela ukuthi uzadlala lobani, uzazikhethela ukuthi ujoyina liphi ibandla lephathi. Kodwa ke sibona ngani abazange bakhakulete kuhle izanu siphelelwe ngumphako mahlaba ezulu. Kambe belwethu for 21 years beliswa nalezanu njengobaba uJames Magore ovela ku-trade union ede ngumuntu abasungula leli bandla. Balwa bandawonye lo-Gibson Spanda. Lo matongo lo changirai namhlanje sephongugqumukela nje ebandleni sekuphelile. Hayi sikona ngani uyanga lokusela abantu bezinsuku sebefuna ukugaphula. Kodwa ke hayi sizabona ukuthi kuzaphetha ngani okulempondo akufihlwa.
Kukhona yini elingakutsho ngomnumzana James Magore?
Sifuna ukuqondisa futhi lapho uJames Magore ede vele esebenza lo Monzora. Yimemba kaMonzora Umonzora esebenza lukhuphe basebetshiyana nje inyanga ezithize. Yikho ke abantu sifuna ukuthi bazwisisise thina azange sixotshe umuntu, sifuna ukusebenza labantu. Kodwa izanu ihamba ibagwega, ibagwegwa, ibapromisa, ibathembisa lokhu lalokhu. Kodwa konke lokhu yize. Siyabonga kahlabezulu.
Umnumzana Felix Magalela Mafast Banda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe uMnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Bonke labo bantu abahambayo mbona ngazathi kuyacaca ukuthi kuthiwa inyoka elamakhanda amabili. So hayi, mbona ngazathi MDC kufuze izinuke izibuze ukuthi bangaka abantu bezano elabo, ngoba bonke abantu bangikhona iningi labo bathi sebebuyele ekhaya, okuthi enti vele ngabantu oda behlezi bekuzano. Uma singakhanyela uma kungamaqembu ebhora kuyabe kungumdlali odlalela iHighlanders kodwa enhliziyweni ekhuliswe ngejunior policy yeDynamos senhliziyweni kuvuke nje idemoni leDynamo selivukile phakathi kwakhe, ngoba kunzima ukuthi umuntu eZimbabwe ngendlela abantu abaduveka ngayo etholakale ekuzano ngensuku zanamhlanje esithu sebuyele ekhaya, ukuthi uyazibuza ukuthi kuyini ongabe ukulanda kuzano okuhle esikwenzile ngiphezu kokudubekisa abantu kanje. So hayi, iMDC mbona ngazathi okuqakathekile ukuthi izinuka amakhwapha.
Luya losondela ukhetho luka 2023 kusiyafika leso sikhathi, ubona iMDC ikakhulu le ekachamisa eyo enkulu, ubona isenelisa ukuziqoqa yini ingena kulolo khetho iqinile?
Amathuba ukuthi ingavuka kusiya esikhathini sokhetho ingavuka, kodwa okusokudingakala kakhulu yikubana ongumongameli wawo itshengise ubukhokheli, ngoba ningasatshengisanga ubukhokheli ungakhangela kakhulu okunye. Phela akufuzanga ukuthi konke okuthiwo sikujikele ngaphansi kwebhasi, kukhona okuthiwo ikakhulu ngomamotive views. Umbuzo yikuthi yena uma esenza introspection le-reflection kuliqiniso kanganani ukuthi ibandla olirana okobungane ngokwe briefcase company kwakhe lo wende. Kodwa uma kuyikuthi kuliqiniso, kabatshintshe uma befisa ukubusa abantu beziphathe njengenkokheli, behlonipha ama-members. Kodwa uma befuna ukuthi bedlalise isikhathi samazimbabweni, baqhubeka besenza njalo. Ukuvuka lingavuka ngoba akukho okutsha osekwenziwe izanu okungenza abantu abaningi beye khonale, kodwa okudingakala ukuthi uma bezimisele kabanikeze ubukhokheli obuqotho.
UMnumzana Mbuso Ofuzwayo ucubungula izombusazwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kunjalo nje, ibandla le-MDC Alliance selisole uxotshwa kwamanye njalo amalunga alo edalele ePhalamende, kulandelwa isiqondiso esivele kubandla le-People's Democratic Party elithi la ayengamalunga alo kodwa kawasalandeli isiqondiso zebandla, ukubangele ukuthi baxotshwe ebandleni. Iziphathamandla zaleli bandla ezixotshiweyo zibalisa uMnumzana Tendai Biti, William Matsimure, Regai Tsunga, Settlement Chikwinya, Kucaca Phulu, loNkosikazi Sichelesile Mahlangu. Usomlomo wedalela ePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda wazise leli dale izolo ukuthi uMnumzana Benjamin Rukanda webandla le-PDP nguye owazise ukuthi amalunga la asexotshiwe ebandleni labo, okubangela ukuthi baxotshwe lasedale lePhalamende. Isikhulumeli sebandla le-PDP uMnumzana Nqobizitha Khumalo utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisebenzise isisekelo sombuso webandla ukuxotsha amalunga alo, ngoba abevele esezisukele wodwa. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe loMnumzana Phulu omela inkulumane edalela ePhalamende njalo eligqweda, ongomunye oxotshiweyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lokho kokuxotshwa ngokubona kwami, if you nxa sikukhangele nje from a personal point of view, yebo kuyinto ebuhlungu nxa sikhangele ngendlela yokubana abantu ababesikhethile ubana sibamele yiba sebevalwe umlomo, kabaseke ukukhuluma ePhalamende you know, be siba simele you know amazwi abo lemibono yabo. this is an attack against democracy. Okulihlazo kakhulu nxa amanye amazwe emhlabeni esikhangele bekhangele indaba ze-rule of law le freedom of expression. Kodwa ke ukuxotshwa kwethu asibelene ekuxotshweni kwethu la. Umuntu obhale incwadi yokusixotsha kayisiye lunga lethu. Ubhale wathi yena ungu-Secretary General we-PDP. Ungahamba uyekhangela uzathola ukuthi umuntu onjalo othiwa nguRukanda kakho ku-PDP eyakhontesta kuma-elections e-2018 ikhokelwa ngubaba u-President uBiti. Kakho lowo muntu onjalo. Umuntu lowo siyakwazi ukuthi yena ube-contesta emaswingo under i-Rainbow Coalition. Emaphepheni kazange wathi yena umele i-PDP kumbe ekamayi Mathibenga kumbe kabani. Kodwa yena uzenzele lokho sibone ngani bethunyiwe ukuthi wena bhala incwadi leyo thina sizayinqamekela ngale bese sixotsha abantu laba abakhuluma kakhulu. Ungakhangela kuma-debate amaningi bona laba abantu abaxotshiweyo kuqalisela kube bona bana be-MDC abaxotshwa kuqala kubuye kubona laba abakhona kathesi uzathola ukuthi ngabantu ngobaba labo mama kade bekhuluma kakhulu ephalamenti bedibhetha ama-motion wonke aqakathekileyo bemele abantu. So osokwenzakele lokhu wale ipolitics yakhona eyeZimbabwe eyokungafuni umuntu omele amazwi abantu.
Selitholile yini incwadi ezikhomba lokho kumbe alikaziswa ngokusemthethweni njalo kuyini selikumelele njengebandla lizathatha nyathelo bani?
Okwakathesi nje singakatholi izincwadi kodwa okwenzakeleyo ukuthi uspeaker wenze i-announcement ephalamenti njalo wenze announcement engaphelelanga kodwa sibonile ukuthi injongo yakhe ukuthi ubefuna ukusirecorder. So lathi ke njengebandla siza kuhlolisisa sibone ukuthi manyathela bani esingawathatha sisiyaphambili.
Siyabona ukuthi ibandla le-MDC Alliance libhekane lengxaki ezithile kulabanye sebesuka besiya kubandla le-ZANU-PF. Ungathi ibandla lokhe liqinile yini lisiyaphambili njalo lizamisana le-ZANU-PF kukhethu?
Ngokubona kwami ngibone ngazane ibandla le-MDC Alliance lilokhu liqinile okuthi lingamisana le-ZANU-PF kukhetho oluzayo. Kodwa okukhona okumele sikwenze kubana kumele sike sihlale phansi si-organize ibandla lethu sikhangele khonokho okwenzakeleyo sibone ukuthi siza kuphatha kanjani. Kodwa into engingakutshela yona ikubana abantu akade bevele bengamalunga ebandla lethu balokhu bekhona ngobuningi babo. Abahambayo labana abaningi abantu ungakhuluma ngabo Obed Gudu ngabantu akade bevele sebehambile abanye labo balezizathu zabo. Kodwa iningi lethu silokhu sikhona njalo silokhu silandela yena ubaba u-President uChamisa senzela ukuthi sizigcwalise izithembiso zethu lezana ezikumanifesto yesmart kwakuyiyo imanifesto yethu ngokhetho luka-2018. Ngibona ingani lokho hayi yinto esizayenelisa njengoba sengikhululekile sengifree ukuthi ngikhampenele ubaba u-President uChamisa ngesikhathi sami sonke 100%. Sibona ukuthi siya-organize ibandla lethu.
Lo ngumnumzana uChacha Phulu omela inkulumane edalele ephalamende njalo eligqwetha. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umongameli John Joseph Pombe Magufuli wele Tanzania usebhubhile. UMagufuli obeleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61 ubethiwa uphethwe umkhuhlane we-COVID-19 wona ayophikisa ukuthi ukhona. UMagufuli wayesithi umkhuhlane we-COVID-19 yindlela yamazwe angentshonalanga eyokuncindezela abensundu njalo wathi abantu bengazihluphi ngokugqoka amamaski lokuqhelelana.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington D.C.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usegcobe ngokusemthethweni umfundisi Hubert Angels ukuba ngummeli welizwe emhlabeni jikelele lokuphenda ubudlelwano lamanye amazwe. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa eGweru abophe izigilamkhuba ezilithumi lasikhombisa ebesezithwalise uZulu ngokuntshontsha lokugebenga abantu kusukela ekupheleni komnyaka odluleyo kuze kube ekuqaleni kwawonalo umnyaka. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani kustudio 7 nabalaleli, ngoduke lokhulumayo nginombono othi kanti izwe lakithi liyoze libe yize eli-right nini if ilihluleka ukubona okwenzeka ezweni elingumakhelwane elifana neNingizimu Afrika ekwazile ukuthi ivule ama-borders wayo ukuze abantu bakhululeke, kodwa yona iZimbabwe isaqhubeka nokuvala ama-border okuyingozi kakhulu futhi lokho okwenza abantu bahambe ngendlela ezihamba emahlathini, abantu belimala, abantu belibengula. IZimbabwe ayikopise ukuthi amazwe angomakhelwane abuhla kanjani, bavulela abantu kube nendlela yokuthi abantu bathekhwe kanjani khona emngceleni ukuze isimo somnotho sithuthuke njengawo wonke amazwe athuthukile. Ukuvala kwamabhoda ukuvala umnotho, ukuvala umnotho. NguDube lokhulumayo, ngikhuluma ngiseGoli, ngibuye eGwanda.
Injani imithokozo omuhle, nginothando ukubingelela kodwa ngisola lento amapholisa ayenza udubula abantu leli. Kanti manje siphile njani thina singabantu besintwini? Sobona abathembeleza abazigaxayo ezabo ezikhanyayo. Uyabona-ke manje yosebenza ndinje ngikhona ngapha. Bona manje kathezi. Bona bayenza amarali abo MDC khona le kuHarara abadujulwa. Kodwa kathezi nanku umthwakazi uyademonstrate sokudujulwa abantu ukubonisa ukuthi thina sobani. Kodwa sizoba abantu ngelinda. Asiphakameni umthwakazi.
Salibonani basakaze baka Studio 7. Livuka njani lonke endaweni zonke zelizwe. Mina lesikhalazo lapho bantu ukuthi sinazelele ukuthi ukulima kuqhakathekile. Siyabona sinazelele lapho kwathi 8 ukuthi abantu banjelo izimali ngendaba yokudla bengafuni ukuthi bacacela abantu ukuthi kukhutha imali zani. Ngiyakubona abantu ukuthi kufanele lime, kulima kuqhathekile, indlala iza kwenza udla amanyala. Sekubhadaliswa abantu izimali zifakwe ekudleni kubanjelwe abantu ngokudla. So siyacela abantu linanzelele lisebenze livuke nje sizwe ukubana lizithuthukise lizimelele lodwa lingafuni ukuholelwa. Ngiyabonga ukubingelela umama unalo eSt Anna Abraham Katebo St Joseph Philani Tiani. Ngithi plani likhokhobe linazelele i-COVID-19 lonke onasite sinqobile losinini lithi livuka njani bosisi liyiphathe kahle isenjesa liyibambe kahle esidukwini khokhelwe ngobuqodo. Ngiyabonga. Salibonani basakaze baka Studio 7 livuka njani lonke endaweni zonke zelizwe. Mina lesikhalazo lapho bantu ukuthi linazelele ukuthi ukulima kuqhakathekile. Siyabona sinanzelele lapho kwathi 8 ukuthi abantu sebebanjelwa izimali ngendaba yokudla bengafuni ukuthi bacacela abantu ukuthi kukhutha imali zani. Ngiyakubona abantu ukuthi kufanele lime, kulima kuqhakathekile, indlala iza kwenza udla amanyala. Sekubhadaliswa abantu izimali zifakwe ekudleni kubanjelwe abantu ngokudla. So siyacela abantu linanzelele lisebenze livuke nje sizwe ukubana lizithuthukise lizimelele lodwa lingafuni ukuholelwa. Ngiyabonga ukubingelela umama unalo eSt Anna Abraham Katebo St Joseph Philani Tiani. Ngithi plani likhokhobe linazelele i-COVID-19 lonke onasite sinqobile losinini lithi livuka njani bosisi liyiphathe kahle isenjesa liyibambe kahle esidukwini khokhelwe ngobuqodo. Ngiyabonga.
Ngibingelele kustudio 7 kanye labalaleli bakastudio 7 lakini lonke basakazi bakastudio 7. Ngithanda ukuphikisana lenkulumo kajaha lo uHussein Sba othi yena i-government ayivula amabhoda abantu beyedinga umsebenzi yegoli. Lokhu kukhulunywa nguHussein Sbanda kukhombisa ukungahlakaniphi emqondweni ungumuntu, ungumuntu oyindoda, ungumuntu omdala. Igoli is not part of Zimbabwe. Abantu beZimbabwe kufanele bayethola khona umsebenzi. I-government yeZimbabwe yona ele-responsibility ukuthi i-create
ulethe incidents for abantu ba hayi isaka kukhombisa ukungahlakaniphi kakhulu kwaHussein Sibanda mazalibeke ti government avule ama border ukuze abantu behambe beyodinga umsebenzi ekhona thanda ukuthi baba Hussein Sibanda awukuhlaziye into elomcijo hayi lento sikhuluma ngikuye futhi endabeni yokuchaya kwabantu bemthakazi party ngokufuna ukubotshwa kumongameli wakhona umthakazi Republic Party lokhuyana kukhombisa ukuthi as long ungalona ilunga lezano PF uma kukhona ukuphikisana lakho uzothwala nzima empilweni njalo amapholisa kuyacaca ukuthi asetshenziswa izano PF konke akwenzayo akwenza ngama instructions abuya kuzano PF so akulanto ezolunga eZimbabwe as long izano PF kuyiyonikeza ama instructions so ukufuna ukubotshwa kukamongameli weRepublic Party kuyimpindisela yokuthi bacotshe loya wezano PF eplazini lapho so sebezama ukucreata amanye amacala ukuthi bachaye iphoyisa eZimbabwe akula muntu obeka iphoyisa sakhe ngitho lingalambhobho lingalani lizihambela akula muntu ole power yokubeka iphoyisa sakhe lokhu manje sokungamanga ngiyabonga kakhulu ukukhuluma lezinja ziyamkhonkotha ekodubhuti ondolwane lamthi ngiyabonga
lawo bekungamazwi elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uRobert Aaron Long oleminyaka yokuzalwa ngamachumi amabili lanye 21 ubheke amacala ayithoba minwembili ngemva kokuvuka ubhova wabulala abantu ngokubadubula abayithoba minwembili ngolwesibili edolobheni leAtlanta. UJoseph ubulele abesifazane endaweni zokuvoca umzimba amaspa. Iziphathamandla zithi lanxa ababuleweyo bengabadabuka e-Asia ngaphandle kwababili nje kuphela kusasemasinya ukuthi bathi udlakela lolu lubhekiswe kwabavela kuzwekazi le-Asia. Sekulezehlakalo eziningi ezokuhlukuluzwa kwabavela kwele-Asia lapho okucatshangelwa ukuthi yikho okwaqhamuka khona igciwane le-coronavirus. Kolunye udaba, iziphathamandla zeMelika zithi uZulu walelo lizwe ulakho ukuhlatshwa ijekiseni yokuvimba i-COVID-19 kusiyafika inyanga kaNhlangula wonke umuntu esehlatshiwe. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Jerry Twala Jackson, sambuza ukuthi ubona njani umbuso kamongameli Joe Biden.
Ngase sikhangela umbuso kanomzana uBiden yena onguye okhethwe ukukhokela izwekazi laseAmerica. Ngibona ngathi sasemashinyane kakhulu ukuthi singake sikhulume ukuthi umbuso wakhe mhlawumbe uyathembisa noma kawuthembisi ngoba nje zisenilithwana insuku zakhe. Kodwa kulezi nsuku angene ngazo angikaboni mina umehluko omkhulu engathi mhlawumbe uyakhomba ukuthi kukhona okulomehluko azakwenza mhlawumbe ngathi obuhle okudlula okwenziwe ngumnumzana uDonald Trump ngoba ngibona akakhulumi kakhulu okuningi ngendaba ze economics ngibona ngathi ugxila kakhulu endabeni zemkhuhlane we corona lokuthi abantu kabasizwe ngezimali gaka xwazululi ukuthi njengoba isipha abantu izimali angaka yiwapi amaqhinga asewenzile ukuthi izwekazi lenze imali ukuze phela singaboniso zokusiba nzima kuya kwesikhathi inflation sikhwela ngoba ekuloku kunikezwa ama-check kodwa kungela ndawo lapho okugobhoza khona le imali.
Ngokubona kwakho nxa kuyukuthi kuyaqhubeka kuhamba ngendlela ohamba ngayo okokuhlatshwa abantu ijekiseni ye-COVID-19 usiyaphela umnyaka, ubona ungani ingaphela yini i-COVID le?
Ngendlela okuqhubeka ngayo ukuhlatshwa amajekiseni abantu ngibona ngathi nxa kuyukuthi lawo majekiseni ayawuvikela ngempela umkhuhlane we-corona ngibona ngathi into zingatshintsha kusiya phela umnyaka singabona nje izinto sezibuyela endleleni akade ziyo kungakaveli leli gcone lomkhuhlane we-COVID-19. COVID-19. Kodwa ke futhi isiphinde sinazelele ukuthi abantu abanengi bakhalela ukuthi indawo kazivulwe izinto kazibuyele njengokuthi zazinjani. Kodwa lokhu ngibona ngathi kungaba into engaphikisana lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni. Yebo abantu bangabe behlatshwa besinda kodwa babuye babuyele futhi ekwenzeni ngendlela engagcina isenza ukuthi umkhuhlane lo ubuye usabalale futhi sibone sekubuya enye iwave. Ngakho ngibona ngathi nxa singaqhubeka abantu besenza lokho okufanele bakwenze ukuze umkhuhlane ungamemetheki. Ngibona ngathi umnyango siyaphela, hayi into zingabe sezitshintshile zibuyele esimeni ade kuyiso sona umkhuhlane ungakaqhamuki.
Umnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe nge-48 runs ngele Afghanistan emdlalweni wakuqala ohlobo lwe-2020 odlalwe ngolwesibili elizweni lase-United Arab Emirates. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Afghanistan yilo eliqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi afika phose amakhulu amabili 198 lilahlekelwe ngabadlali abahlanu kuma-overs alo angamashumi amabili. Iqembu leZimbabwe lithe seliphendula lehluleka ukufikisa lelo nani lenelisa amaranzi alikhulu lamashumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Ukapteni weqembu leZimbabwe uSean Williams uthi kabasoze belahle imbeleko ngokufelwa njengoba kusasele imidlalo emibili ukuba idlalwe.
You know, it's something for us to learn on. We haven't had much training leading up into this T20.
Yisifundo kithi asizange sithole isikhathi sokulungiselela phambi kwemidlalo ye 2020, kodwa kukhona okungithokozisileyo. UBlessing Muzarabane loDonald Tripano badlale kuhle njalo sikhangelele ukuqhuba kuhle emdlalweni olandelayo.
Umdlali weAfghanistan uthole ama-wickets amathathu, Rashid Khan uthi kulihambele kuhle nxa zonke iqembu leAfghanistan kulo mdlalo.
It was a good win for us and it's always good like to start the series with the win and
kuhle ukunqoba emdlalweni wakuqala njalo abadlali bethu bachaye kuhle kakhulu ibhola babuthelela inani elikhulu. Lalapho sesijika ibhola sijike kuhle kakhulu njalo sidlale ngendlela elula okwenze singabi lamaphutha abangacina esiphazamisa.
Iqembu leZimbabwe leAfghanistan azadibana njalo ngolwesihlanu mhlazilitshumi lathoba munomunye emdlalweni wesibili kusithi wesithathu khona ngomgqibelo mhlazingamashumi amabili ngenyanga kambimbitho. Impumelelo yomdlalo waqala itsho ukuba iqembu leAfghanistan likhokhela eleZimbabwe nge-1-0 okutsho ukuba eleZimbabwe kumele livikele ukunqotshwa emdlalweni wesibili ukuze liyale lokhu lilethuba elokunqoba. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. ibandla le-MDC Alliance lithi ukuvezwa njengamalunga aqeqe kuke kubandla lalo esiya kubandla lezanu PF okwenziwe ngabomnumzana Rock ngabomnumzana Obed Gudu lo James Makore yize umongameli wele Tanzania umnumzana John Pombe Magufuli kasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.